okwenzakeleyo ikakhulu ebandleni le-Triple C kutshengise ukubana ibandla langkhona kalitshiyananga lespaza shop, ngoba ngabe bekulibandla elilabantu esingathi baleminyaka engu-23, ngoba it's a contested matter ukuthi lileminyaka emingaki. But ibandla langkhona ngiyakwazi ukuthi abantu especially lo othungamelayo uNelson Jamisa labanye, ngoba kakwazakali tiko labo bani, kodwa ngezikhundla. Kodwa siyakwazi ukuthi abantu abanjengabo-Walshman oTendayo, David Coltart, ngabantu abale over 23 years experience beku-opposition politics, besingakhangelelanga ukuthi kuzenzakala khonoku. Kodwa ngenxa yokuthi ibandla langkhona li-structureless, singathi ispaza shop, ngoba kathesi umuntu esimaziyo nguNelson lalaba abafana bakho Gift Ostalos lofazayi. So konke lokhu ngokuthi bakuthethe bakuprivatize, yikho kwenzakale khona lokho. Akwethusi ukuthi kwenzakale khona lokho, njalo kwethusi ukuthi betholakale besenza ngelast minute, ngoba yonke into bekungani likhasi elifihlelwe wonke umuntu. Lamanje akula umuntu okwaziyo ukuthi ngobani abangenile, ngobani abangangenanga. Besitshelwe ukuthi amakandidate azakhethwa ngabantu abakhethwe ngabantu abaningi, kodwa sikubonile kuward 3 emahathula ukuthi owayenqobile efunwa ngabantu ngumfoka amahlanga umxolisi, kodwa sizokuthiwa lo phethe uthe kamfuni. Sikubonile eCountry Park ukuthi owayekhethiwe ngabantu ngumama uKhuphe, kodwa sesisizwa ukuthi wasekhitshiwe. Khona kuya kutshengisa ukuthi hayi bekungayisibo abantu abakhethayo, njalo ukuthi kuze kukhitshwe ngelast minute bekuyikuthi yena umnikazi wekhampani ubesakhetha ukuthi ufuna bani kafuni bani. So ngesizathu sokuthi ispaza shop konke okwenzakalayo kungintando yakhe lo phetheyo umnikazi wento, yikho okwethusayo, ngoba ibandla elalisithi lizanikeza abantu idemokrasi akusabonisa ukuthi kule demokrasi kodwa intando yomnikazi, intando yalo okhetheyo.
Abancintisa kukhetho lukamongameli lapha sibona kulabo nalaba bavele bekhangelelwe omnangagwa oChamisa. Kodwa sokubuye uKasukwere owayekubandla lezanu PF, umbona eqhuba njani? Engaphambanisa amavoti kaChamisa kumbe ngaphambanisa amavoti kaMnangagwa, kumbe uzabathathela bobabili?
Kangikholwa ukuthi uKasikwerere abantu abazamvotela uyabethethe kaba kaChamisa kumbe nakwanele abaka-Emerson, uyabethethe abantu abangakholelwa kuChamisa lebantu abangakholelwa ku-Emerson. Simzwile uNelson ekhuluma ukuthini, abangafuni yena balelungelo lokuthi bedinga abamfunayo. So abantu abangavumelani lalokho akwenzayo, kuyabe akula muntu ongasola ukuthi kungani bekuhambe kuKasikwerere, ngoba utshengisile ukuthini yena, it's either it's his way or in no way. So abantu ngesizathu sakhonoko babe besebesithi hayi engxenye abangamkhetho zabalalela yena, utshengisa ukuthini ongavumelani laye akalasizathu sokumlalela, ezolalela yena umbeni uyaphuma ungeyakho indlela kalandaba lakho.
Amanye amabandla afana labo Zaphu ehlulekile ukubhalisa abazancintisa kukhetho lukamongameli ngoba athi akalayo i-$20,000 edingakalayo. Kambe kumele kwenzweni kahle kahle efuzwayo ukuze ukhetho kungabi yinto yabantu abalemali kuphela?
Kulusizi ukubana isitrugle seZimbabwe abantu abasilwelayo beleli one man one vote, lokuthi labangalalutho bebe ngabantu abathole i-representation. The struggle has been commercialized. Abantu bafela ize ngoba ongalalutho kutsho ukuthi ilizwi lakalisaziwa. Imali leyo ebhadalwayo iningi kakhulu, endakula justification uthi ngeyani. It's just to separate abantu. Siyakwazi ukuthi abantu kathesi abasezihlalweni imali eningi abalayo bayithole ngobusela. Genuine person ozamela abantu abadubekayo akasoze yenelisi 20,000.